Winto eyangisa kakhulu uthi iqembu lama Warriors alisoze lidlale imidlalo yalo World Cup eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwenkundla ezivunyelwa yiCAF leFIFA ngoba ungakhumbula umphathi ntambo owesport uKirsty Coventry usele minyaka leminyaka esithembisa ukuthi kulenkundla lapha eZimbabwe ezilungiswayo ukuze zenelise ukudlalelwa ibhora ngama Warriors. INational Sports kwathiwa amabhakethi sethengiwe kodwa safika isikhathi sokuthi iNational Sports yaze yavalwa amabhakethi engekho kungela mali. IRufaro Stadium lakhathesi lokhu ivaliwe, of course le kwakungeyecouncil kodwa ziningi izinto ezazikhulunywe nguhulumende, zikhulunywa ngumphathi ntambo uKirsty Coventry ukuthi uzabe ezenze nakhathi sikakazenze njalo sokusegcekeni ukuthi ube ngenzi lutho. Uma sesiyabona iqembu selisiyadlalela eRwanda bekungaba ngcono sibe ngabadlalele kumbe eduze.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani ikwehluleka yini kukahulumende lokhu kumbe kukhona okwenzakalayo?
Okuqala ikwehluleka kukamphathi ntambo uKirsty Coventry ngoba nguye owayetshona ethembisa abantu njalo nguye owathembisa abantu mzwana anvela i-normalization committee eyeZifa wathi ibhola lizadlalwa eZimbabwe. Kube sekusiba ikwehluleka kukahulumende ngoba uhulumende laye kufuze ebe efaka imali ezintweni ezinjengalezi, izinto zilungiswa, inkundla zilungiswa, ibhola lethu lidlalwa. And then kube kusiba le normalization committee yona le eZifa ehlekayo ngoba kulenkundla eziseZambia, kulenkundla eziseBotswana, indawo ezokuthi izizalwane zeZimbabwe, abantwana beZimbabwe nxa befunga ukubukela ama-Warriors bakwazi ukuhamba kuyisikhatshana nje njengaseZambia from Chirundu it's less than 45 minutes. Very beautiful stadium, kulenkundla enhle evunyelwa yiCAF, evunyelwa yiFIFA. So uhlubo nthi abantu laba bebambene lohulumende, iZifa normalization committee, uKirsty Coventry kanye lohulumende ebagombolozele vele sebephambanise kakhulu.
Ungasitshela ukuthi abalandeli benguqu osuke waxoxa labo ngodaba lolu ubona bathini?
Kulabalandeli benguqu abathi ngabe ibhora leli lidlalelwe eZambia ngoba iZambia iseduze kumbe eBotswana ngoba la iBotswana ngani iseduze ngoba bona bebesithi njengoba ama-Warriors ebesele isikhathi eside engavunyelwa ukudlala imidlalo le la bebefunga ukubona iqembu la lidlala nxa kwalile ukuthi lidlalele eHarare kumbe koBulawayo alifakwe kumbe eduze yikho abakutshona. Bese kusiba labanye abathi njengoba siceda kudlala leRwanda sizadlala leNigeria kungangcono sihle sihlalele eRwanda iviki lona lelo seze siyadlala leNigeria ivele eduze kodwa lokho akulani lathi ngoba iNigeria yiyo ebuya kithi. Ngabe sithina siqonde eZambia iNigeria yiyo ade ibuya kithi, ayisithi ade siya eNigeria.